Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njengali tshona njani mthokazi omuhle, siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 9 kuMpalakazi 2017. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bathi unkosikazi Grace Mugabe waxotshisa umkakhe umnumzana Robert Mugabe umsebenzi.
Usobala sibili ukuthi yena umfazi nguye owenza ukuthi indoda ixotshe umsebenzi, ngoba yena owayesekukhangelela ukuthi yena abuse.
Abesifazana benza umkhosi wokulwisana lokukhahlanyezwa ngabesilisa.
Xa ungaya emacourt uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathuliswanga izindaba zobudlwangudlwangu ezimbili kumbe ezintathu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi unkosikazi Grace Mugabe wenza ukuthi umkakhe umnumzana Robert Mugabe ajiye isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe. Bathi lokhu yikho okwenza ukuthi ibutho lihluthune intambo zombuso selibona ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wayesifuna isikhundla somkakhe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abakhulume lomsakazo we-VOA Studio 7 bathe uMugabe wachiya isikhundla sikamongameli eseyangiswe okumangalisayo ngunkosikazi wakhe owayethuka abanye abakubandla leli okungelankawulo. Bathi kwakusobala ukuthi unkosikazi Mugabe wayefuna ukuthi kufika umhlangano weZANU-PF Extraordinary Congress ozakwenziwa kunsukwane ezilandelayo esephendla indlela yokuthi abe ngumsekeli kamongameli. Bathi lokhu kwakuzakwenza ukuthi acine esengena esikhundleni sikamongameli ngoba umkakhe wayesekhanya ukuthi usephela amandla ngenxa yokuluphala. Okwamanje usevalelwe phandle kwakho wonke okwenzakala kubandla leli kulandela ukugenqulwa kwaMugabe embusweni ngumnumzana Emmerson Mnangagwa owabambisana lebutho ukuthi athole isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abathi unkosikazi Mugabe wenza ukuthi umkakhe achiye umsebenzi ngumfundisi Tafumane Clement Zenda owenhlanganiso yeChristian Voice Zimbabwe, othi ukwenza kwakhe kwakhuba abantu abaningi eZimbabwe ikakhulu kubandla elibusayo eleZANU-PF. Umfundisi Zenda uthi akusamelanga abantu bazihluphe ngonkosikazi Mugabe ngoba usengumuntu kazana.
Icala lakhona ayisocala esingathi ke lingafakwa emthethweni ukuthi ke wakhupha ubaba umsebenzi, kodwa ke hayi sokusele nje ukuthi kasahlonipheki kasengumama ozuza lapha angahambela khona ngenxa yenhloni. Ngesenzo sakhe esinjalo wacina ekhuphisa ubaba umsebenzi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana James Kamwendo isakhamuzi sakoBulawayo othi kusobala ukuthi umnumzana Mugabe wathi isikhundla sakhe ngenxa yomkakhe owaye lomlomo ongahlalwa mpukane.
Yena vele indaba zepolitics lezi khanya ngani kazwisisi. Wayengawona ukuthi loku akwenzayo kuyakwanisa ukungenisa indoda yakhe enkingeni.
Imbono kamnumzana Kamwendo igcizelelwe ngumnumzana Themba Lunga isakhamuzi seKariba othi kwaba liphutha elikhulu ukuthi Mugabe avumele umkakhe athethise abantu emphakathini abagoqela owayengumsekeli wakhe engakaxotshwa unkosikazi Joyce Mjuru, uMnangagwa lamanye amalunga ebandla leZANU-PF.
Usobala sibili ukuthi yena umfazi nguye owenza ukuthi indoda ixotshwe umsebenzi, ngoba yena owayesekukhangelela ukuthi yena abuse.
Ubone ngani lokhu kwakungeke kwenzakale ngabe unkosikazi kaMugabe wokuqala umuyi unkosikazi Sali Mugabe wayesaphila?
Kwakusobala ukuthi nxa wayethole umuntu omkakhe wokuqala ngakabhanga wayephila, wayeza kukwanisa ukuthi emkhulume laye ukuthi achiye umsebenzi izinto zisalungile.
Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mpopoma kudale lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi laye ukhulume ngodaba lolu.
Lami ngibona nganta ngaba njalo sibili ngoba into eyahlukumeza uZulu labantu bonke nje ikhona kwana indlela ade seziphatha ngayo ukuthi kona indawo zonke sehamba esengothethisayo kumbe usemaralini and west of I think labo sinto okahlukaba yi-cutting point ukuthethisa usechurch.
Unkosikazi Mgabe kwesinye isikhathi wayesethula amagama asindayo emphakathini esithi kulabantu abafuna ususa umkakhe esikhundleni okungekho emthethweni. Umgabe uthiye umsebenzi mhlaka 21 ngolwezi ibutho lesizwe lize lihluthune intambo zombuso lisithi kulabantu abakucele le-generation 40 abazaphazamisa ukubusa kwakhe. Ibutho lathi unkosikazi Mgabe labanye bakhe base bebusa okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Sicela lisibukele khonapho-ke kuFacebook uVOA Ndebele lapho esiphuma khona okwamanje. Siphinde siphumele emsakazweni khona ngapho-ke weStudio 7. Silethemba lokuthi lisilalele. So-ke nxa ukuthi lisibukele khona manje, sicela lishiye inombolo zenu ukwenzela ukuthi silifonele khona ngapho sikhulume ngokuthi kambe ukukhahlanyezwa kwabomama likubona njani, abesilisa labo bakhahlanyezwa yini. So-ke nxa ufuna ukuthi ungena kuhlelo khona manje, phosela-ke ibizo lakho kunampana-ke uVOA Ndebele, ube susitsho-ke ukuthi ufuna ukungena kuhlelo, ufake le nombolo yakho, siyakufonela ukuthi ubuye khonapha-ke emsakazweni. Ye, abesifazana lamantombazana edolobheni leGwanda lamhla bangene emigwaqweni benanza insuku ezilijumi lasithupha zokulwisana lokukhahlanyezwa kwabesifazana ezindlini. Lo mkhankaso ubujonge ukuxwayisa uZulu ikakhulu omama ngodlakela lwezindlini kulandela imbiko eveza ukuthi ngeviki emthethwandaba kamantshi edolobheni leGwanda kuthethwa amacala amathathu wodlakela lwezindlini. Uvusisizwe Mkhwananzi usibha lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje umkhankaso wokulwisana lodlakela kubomama lamantombazana owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uzosiya emaphethelweni. Omama kanye lamantombazana edolobheni leGwanda bangene ezitaladeni bekhankasela ukuqedwa kodlame ababhekane lalo. Omama lamantombazana kanye lamajaha lihlekana angene ezitaladeni kumkhankaso obugoqo inhlanganiso yabomama e-Women Development Association in Zimbabwe i-Orders njalo bebethwele amagwaliba bekhonona ngodlame ababhekane lalo olufana lokutshaywa, ukubanjwa iganavu kanye lokwendiswa kwabantwana abancane. Unkosazana Juliet Nkiwane umqondisi we-Orders uthi bamananele ezinye inhlanganiso zabomama edolobheni leGwanda ukuze baxwayise uZulu ngodlame abahlangana lalo. Unkosazana Nkiwane uthi udlame kubomama lubhahile kakhulu kuleli dolobho, yikho nje bengene ezitaladeni.
Nxa ungaya emakhot uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathunyiswanga izindaba zobudlongdlongo ezimbili kumbe ezintathu.
Omunye ophatheke kulo mkhankaso ngosakhulayo unkosazana Susan Ncube othe udlame lukhathaza wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngowesifazane loba owesilisa.
Abantu kumele baphathane ngokulinganayo ukuthi omama labo baba sekuyi-50-50 and then omama bengathuthi kubo baba labo baba bengathuthi kubo omama.
Unkosazana Linda Bofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-Women's Coalition of Zimbabwe edolobheni leGwanda ngomunye walabo abangene ezitaladeni besuka elokitshini elidala leGwanda eJawunda besiyafika ePhakama. Uthi babambane le-orders ngoba labo njengenhlanganiso belwisana lokuqedwa kwalolu dlakela.
Lamhlanje besimatsha lenhlanganiso ye-orders, simatsha sizama ukuthi ukulimukisa njalo lokufundisa abantu beGwanda ukubana ukuhlukunyezwa kwabesimame hayi bakithi kakume.
Umkhankaso wokuqeda udlame kubomama lamantombazana ugqitshwa kusemthethweni emhlabeni wonke jikelele kusasa, kodwa omama bemajawondeni bade baza kuqhubekela phambili bekhankasela ukuqedwa kodlame mihla ngemihla. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eGwanda.
Okwamanje sokuyisikhathi sezemaphandleni, ake sizwe ukuthi uNtungameli Nkomo usiphatheleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngisesigabeni seBinga North njalo ngixoxa lo meli walesisigaba edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Ngiyabonga Nkomo, kunjani ngapho esikhiweni?
Hayi kukahle ngapha. Esigabeni sakho siyazi kuvama ukuba lohlupho lwamanzi. Unjani umumo kathesi?
Amanzi elokhu eludubo Nkomo eBinga North afika kilawo amanzi esiwakhangelele ukuthi sibe lawo njengesigaba. Kodwa esesikwenza ukuthi ngikhuluma kanje nisendleleni ihamba lomanjimela ukuthi ebona iwadi ngewadi siyabonisana ukuthi singenza njani ukuthi kwakhiwe amadamu at least enye lenye iwadi ikwanise ukuthi ibe namanzi okunatha, ibe namanzi okulima, ibe namanzi okuthi izifuyo lazo zinathe.
Selitholile yini abangalincedisa ukugebha izikotsho lokulungisa amadamu?
Sesitholile uncedo olunganelisa ukuthi sakhe amadamu athize. Yikuthi nje bevele singakatholi lolu ncedo thina bese siqalisile njengesigaba ukuthi sizisebenzele sodwa ngewadi la ngewadi bese siqalisile ukusebenza ukuthi silungisise ukuthi kutholakale amanzi okunatha, lamanzi okulima, lamanzi okuthi izifuyo zethu zinathe. So ke uncedo lolu esesilutholile kathesi sithole uncedo olungayenza ukuthi sikwanise ukuthi sengezelele kulokho kade kuvele sesukuqalisile njengesigaba.
Umphathi ntambo wezemali uBabuchinamasa sethula uluhlu lwendleko kahulumende ibudget. Ubeke eceleni imali ezasetshenziswa ukulungisa amadamu, ukulungisa vele khona lokugebha amatsha. Libona ngani lizathola lani impijana yini kulimali?
Sikhangelele ukuthi nxa kuyikuthi uhulumende esebeka imali yokuthi ngiyokulungisisa amanzi, amadamu lendawo zokuthi abantu bethole amanzi okunatha, esikukhangeleleyo ukuthi asingeke sasala eceleni. Osokusele kuphela ukuthi nje etsho umnumzana uthi namasu ukuthi khona nxa ethe wahlela ngaleyo ndlela esinye lesinye isigaba siyathola imali enganani. Asikhangelelanga ukuthi siswele ngoba lathi sinje silohlupho lwamanzi. So kutsho ukuthi leyo mali izasebenza lapho lalapho okulohlupho lwamanzi. So sikhangelele ukuthi sizathola njengabanye bonke abayabetholile.
Ungathi abahamba umango omude besiya kukha amanzi bahamba amakhilomitha amangakhi?
Silabantu abahamba amakhilomitha afika kumathumi amabili behamba besiyadinga amanzi, 20 kilometers besiyadinga amanzi. And besikhuluma ngabantu abokuthi ngabantu abahlezi endaweni eseduze loZambezi. UZambezi yomfula omkhulu kwedlula eminye yonke imfula eZimbabwe lapha. soke sikhangelele ukuthi labo bantu abafana nabona labo babe ngabantu abazakwanza ukuthi bethole amanzi endaweni eseduze kwedlula lapho abayithola khona. Ama 20 kilometers asenza ukuthi omama bethu bengabi ngabomama ababukekayo ngenxa yokuthi bahamba imango emide besiyadinga amanzi.
Babe sikhangani khonapho ngenkonxa kumbe balenqola?
Babe siyakukhangela inkonxa.
Ngomango omude impela lo ma umuntu ehamba ngenyawo.
Akuvele akulunganga ukuthi kube lo muntu namhlanje lokhu saba lozibuse iminyaka engamathumi amabili saba lozibuse ukuthi kube lo muntu lokhu ehamba imango enjalo esiyadinga amanzi okunatha khona akulunganga ngoba owakuqala angathatha ehamba ekukha awokunatha esuka khona bokufuza ukuthi ekukha ukuthi besebenzise eminye imisebenzi ekufuza ukuthi isetshenziswe emakhaya ebese suka khona apho ebese sithi lo mama nxa ehambe umbango ongako yikuyini okunyaza kwansi ukukwenza ngaphakathina komuzi wakhe. Asakwanisa ukuthi yenze ezinye izinto ezingayenza ukuthi ethuthuke i-development ayisayi kuba khona. So kufuza ukuthi-ke khona lokho sikuqume sikuyenza ukuthi kungafaki khona ukwenzela ukuthi isigaba sonke sithuthuke.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Sibanda, siyabonga.
Ngiyabonga Ntunga.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli webinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntunga Milinko mo.
Siyabonga kakhulu ke Ntunga Milinkomo ubelela ngelihleke mfowethu. Enkundleni okwamanje sokungena uChris Gande kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Elingayo litshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Alexander Mate okhokhela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga ngokusamukela kuhlelo Mr. Gande.
Ye, mnumzana ungasitshela ukuthi kunjani khona ngapho eNamibia sikhangele ukubana sokulombuso omutsha eZimbabwe?
ENamibia kukahle njalo siyawuthakazelela umbuso omutsha lo okhona eZimbabwe.
Zona izizalwane zeNamibia zithini nxa zikhangela ukubana sokulo mbuso omutsha? Azilikhuthazi yini ukuthi libuyele ekhaya?
Ye, bakhanya ngani nxa bona bekukhangele babona ngani kulobungcono ngokutshintsha kombuso weZimbabwe, ngathi ukuthi ngokutshintsha kobusayo kubekwa yena uMnumzana Mnangagwa. Kodwa ngabona into abangayaziyo yikubana ukutshintsha inguquko eZimbabwe ayikabi khona kangako, njalo labo ngibona bakhangelele ukubana bebe lamathuba okubana bengene emisebenzini ekhona ngasendaweni yabo, ngitsho lapha in their own country ezweni labo. So kutsho ukuthi babe bekubona ukubana amaZimbabweni angasuka eNamibia esiya kwele Zimbabwe, labo babavulela amathuba okubana besebenze elizweni labo. Loba nje ngibona ngani in terms of ama-professionals Namibia ibingakabi nawo kangako.
Bona abanye abavela eZimbabwe ke abahlala khona ngapha eNamibia bakhona yini abathi sebefuna ukubuyela ekhaya ngenxa yombuso omutsha?
Kunjangezwa abatho njalo, kodwa abanye balombono wokubana ukuze wena ubuyele ekhaya ungabizwanga akuyenzi, ngoba kumele utshelwe ukubana sokumele ubuye umumo sunje, imisebenzi sivulekile, ama-recruitment freeze ase-unfreeziwe, i-economy layo sisebenza kangcono, siperforma kakuhle. Uyabona kule nto eziningi ongathi uzikhangele nxa ungumuntu.
Sikhuluma nje, bakhona yini abalungiselela ukuya ekhaya ukuya phumula kukhefu lele le Christmas?
Bangaba khona nje abalutshwana, kodwa uyabona abanye bahamba bakhangela ukuthi ukubana behambe, but abanye kodwa abanye bayabesebenza ngoba kumakhefu lapha ama-economies anjengalawa bayakunika nje i-overtime, bekunike nje okunganiki kuthe phezulu. So umuntu uyabebona ukubana kungcono ukubana asebenze, omunye ulakho ukubana ayeke umsebenzi abe nesikhathi semuli yakhe.
Manje abangayi ekhaya balidlala njani ikhefu lele lekhisimusi khona ngapho? Kuyafana yini lokwekhaya lokwano okokugqoka impahla ezintsha, abantwana kugidwa kudliwe ezimnandi?
Ye, mbona ngani ngapha kungani kuphezu kangako ngoba ama-economies lawa they are very functional. Bangabe labo nje bekhalakhala ngokunye, kodwa mbona ngani bangcono kwele Zimbabwe. Kodwa ekhaya kungaba lokuthenga impahla ezintsha, kodwa angibona ukuthi iyabe into engaba engeneliswa ngabaningi ukubana bethenga impahla ezintsha. Kodwa lapha yanye ngibone nje abantu bangani baya bekhulisa bethakathekela ngendlela yona leyo, yikho abakukhangeleleyo khonoko.
Ngamafitshane ungathini wena ngelizwe lona lele leNamibia, kakhulu ngesikhathi sona lesi esekhisimusi? Lilizwe ongafisela ukuthi uyidlalele khona ngapha ikhisimusi kumbe uye eZimbabwe?
INamibia ngibona ngani ingani iyafanana leZimbabwe. Lokho ngitsho ngoba abantu beNamibia ngabantu abazehlisayo, ngabantu abangela kuzigqaja, ngabantu abangela ngqondo zomvukela. Ibona bengabantu nje abaphila kakuhle nje labanye abantu, loba nje ingxenye labo bengaba lamaphutha endaweni ezitshiyeneyo ngokutshiyana kwama-cultures, kodwa ngabantu abalungileyo, ngabantu abahle. Ukuyidlalela ngapha noma eNamibia konke kuyabe kukahle, kodwa noma eZimbabwe yimini konke kuyabe kukahle, kodwa eZimbabwe njengasekhaya, ekhaya kukahle lakho.
Hayi, kwezwakala, sibongile. Ube lobusuku obuhle khona ngapha eNamibia.
Okay, lathi siyabonga kakhulu.
Ah, alright. Lo ke bekungumnumzana Alexander Mate, isizalwane seZimbabwe esihlala eNamibia. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Siyabonga kakhulu ke jahe elidala Chris Gande usitshela khonapha kekade senkundleni. Ake silaleleke ingxoxo eyenziwe lamhlanje ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Matibenga, umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Sihlaziya udaba lwemkhankaso yokuvikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana, i-16 Days Activism Against Gender-Based Violence. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga. Ikuthi impendulo yami ayikho based on any statistics, kodwa i-experience yami empilweni njenge-politician ngizihambela ngikhuluma labantu, ngibona ngazathi kunzima kakhulu kubomama abahlukuluzwayo phakathi kwemuli ukuthi babe bephakamele besiyaripotela abantu ababasaphothayo economically. Yikho engesabelayo ukuthi I think kulabafazi abaningi eziningi zenziwa kubo zathule bangabi nakho ukuyaripota. Anginama-statistics kodwa mbona ngazathi practically khonapho andivana we have an open okuchachileyo ukuthi nxa umama esebalekile okufana nabomsasa, umama esebalekile wayaripota umuntu omgcinayo, yena uzalalaphi, uzahlalaphi, yiphi i-social support azayizuza.
Sesikhangela-ke amantombazana, wona singathi ahlukuluzwa yini elizweni?
Indlela zokuhlukuluzwa ziningi kakhulu, ukuhlanganisa ukusukuluzwa ukuthethiswa kumbe ukuthi umntwana engahlali kuhle elokhu ethethiswa siyakwazi ukuthi sizezintandane eziningi ezibakhona ngenxa yokuthi abazali bayaphela nemikhuhlane le eyasehlelayo abo-HIV and AIDS amanye ngama-accident abantwana nxa sebezintandane sebegcinwa iziningi kusuka kube lokungahlali kuhle kwabantwana kaneniningi njalo into yokuthi khonapha sidila le ikhonomi engasebenzi kuhle kutho ukuthi lalabo ama-relatives ayabe befanele bagcine abantwana labo lakho abalakho akumeli imali yokuthi babagcine ba so kwesinye isikhathi umntwana uyahanjiswa ayosebenza angakakhuli ukuthi abe ngumuntu osesekweni.
Kodwa okokudla le mfundo nxa libhodabhoda nje esigabeni kukhanya abantwana abaningi bayakuthola yini ukuya esikolo lokudla?
Ukuya esikolo kwakhona lokudla kuyahlupha phela khona ukuthi wena anti wakhona nxa usithethe labo bantu abakamne wenu abangasela muntu obagcinayo ohlala labo ulabo abakho lawe ichoyisi kaningi uza kuba ngiye ukuthi kahle ngizilabani laba ngibahambise bayosebenza ungathola ukuthi kule child labour and into leyayikhulunywa kakhulu kwelakithi ngiyakumbula sisasekulabour sasile program okuncedisana lohulumende ukuthi sikhankase against i-child labour izizathu ezenza ukuthi abantwana abaningi bahanjise bayosebenza even kumagodi phanini lani lani lasemaplazini bencedisa abazali babo yinto yokuthi i-economy kayisebenzi kuhle.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Matibenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lithiye indlebe phela ngeviki ezayo ukuthi lizwe ukuthi uSithandekile Mhlanga uyabe eliphakuleleni. Ye, utshone kuhle khona ngapho lapho khona Sithandekile Mhlanga. Ye, sike sacela abantu ukuthi litsho ukuthi likubona njani ukhahlanyezwa kwabomama ngabesilisa. Sifakeke khonokhu-ke kuFacebook ku-VOA Studio 7. So ngenani kompana ku-VOA Ndebele. So ngenani kompana sibile ebulenjini litsho ukuthi likubona njani khonokhu. Abesilisa-ke bayakhahlanyezwa labo yini? Sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngakhonokhu. Kule mpendulo-ke esizitholileyo lapha ngilezimbili ezivela kwabanye benu, uNtukameli Mncube uthe ngempela kukhahlamezwa omama labesilisa ezindlini. Uthi khona eminye imithetho ehambelana lokuvikela abesifazana yiyo esidunga abantu ezindlini. So uyakubeka khonapha-ke uNtukameli Mncube ukuthi heyi imithetho ikhona leyo ngazani isilimaza uZulu. Livumelana laye kumbe hathi khulumanisizwe Zulu kandaba. Kuzobuya uManxulumana Mbuyazo uthi mina angivumelane le ndaba yokuthi indoda epheleleyo njengami ingahlukunyezwa ngumfazi. Indoda yiyo phela ekhokhela umuzi, owesifazana uyaphela sezegcwalisela khonokho kumele kwenziwe ngekhaya. Kodwa mbona ngazani isikhathi sethu kungani sesidliwe ngumangoye sokule mzuzwana nje emlutshwane. So singake hlukani-ke lamhlanje indaba ekade sikhokhela abantu abaningi bathi unkosikazi Grace Mugabe waxotshisa umkakhe uMnumzana Robert Mugabe emsebenzini. Kuzobuya njalo abesifazana benza umkhosi wokulwisana lokukhahlanyezwa kwabesilisa. Siligqibala namhlanje udaba lethu lamhlanje, indaba zethu lamhlanje kuStudio 7. Ngilethemba lokuthi sizasilalela-ke ekuseni ngo-7 AM. Ngiyabe ilani khonapha-ke sixoxa ukuthi sibone ukuthi sibonisane ngakho konke khonokhu okuphathelene leZimbabwe. Ye, lingakhohlwa ukuthi le i-Studio 7 phela esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha emsakazweni we-Voice of America sise-Washington DC. Osevalisa ngeke ngenjabulo ngoGibbs Dube. Salani kahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.